Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu se ola mugela emoye ni ngolwesi vile mshaka 22 kunshangu la 2021 nguntunga milinku mo enda veni zekuseni la mshanje
nga uhamba la pepula mtushanga na lomutu wonke koge imaski njalo abantu ba sanitizer lugu sanitizer lema shopu nga ufiga utuola silu gulezu kupu za manzi
kupu pe abantu abali chumilantatu 30 ni ngomkusha newe COVID-19 ni ezimpake izo lo
kumele ngomba kuketo silandelise le ngengoko eziza leta izikazo lulo
iva andale MDCT liyala ukuveza ukuthi umkhokheli walo umnamzana Douglas Monzora ukhulumeni emhlanganweni awenze lo mongameli mnanga kwa inkampani yetreka iti isadingisisa imbangela yomlilo ochise isakhiwo sayo kobulawayo kuthange zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kupe abantu abalichumi lantatu 30 nenge COVID-19 ezimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 416 belo mkhuhlane lo lokho kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1685 asebebanjela umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane 44,195 abezempilakahle bathi umkhuhlane lo usubhahe kakhulu endaweni ezivaliweyo ezifana leKaripa, iMakonde, iKaroi kanye leKwekwe udla njalo ubhedu endaweni ezifana leMagunje, iChirundu, Mangura, Mount Darwin lasemalokitshini akobulawayo abalisa inkulumane yemakandeni kanye lamanye asenyakatho yedolobho abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo baphansi kwenkulungwane eyodwa 936 abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane 1183 asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 704,001 asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebengu 436,851 lanxa abanye bebikwa bengayilandeli imigoqo eqiniswe nguhulumente ngenjongo yokwehlisa lomkhuhlane ePlumtree kona babikwa beyilandela ngokutsho kwesiphathamandla senhlanganiso yabahlali iPlumtree Combined Residence and Development Association umnumzana Richard Khumalo
okukhona yikuthi abantu bazilandela izixwayiso zikahulumende bagqoka amamaski unxa uhamba lapha ePlumtree uhlangana lomuntu wonke egqoke imaski njalo abantu bayasanitizer loku sanitizer lema shop nxa ufika uthola silu kulezi gubhu zamanzi ezilomuthi phakathi sepa yokuthi behlambe izandla zabo njalo okunye okukhona lapha ukuhlatshwa abantu bayahlatshwa sibili ngobunengi sibili ukukhanya injection abantu bayemukela ngazo zonke izandla sibili so akulanto engani iyasoleka
labo ababe bethe babanjwa lomkhuhlane ungathi bayanakekelwa kuhle yini
uhulumende ukukhanya uyabanakekela ngoba sikhuluma kunje kule wadi ekhona eyokuthi nxa uthe wabanjwa lomkhuhlane uhanjiswa khona ngale sibili usiyatreatwa uphumise usilile ngaleyo ndlela yikho okwenza lathi sibone ukuthi hayi uhulumende uyabanakekela labo bantu
idolobho ngedolobho lilenkinga zalo khona ngapho ePlumtree kuyini okuhluphayo elingathanda kulungisiswa
ya lapha ePlumtree esingafisa ukuthi kulungisiswe baba njengoba nisitsho kulodaba lamasuwa phonzi awe Plumtree Town lapho uhamba khona ingcekeza sesike sakhuluma le local authority iPlumtree Town ngalo uhlupho lwakhona amasuwa phonzi lawa abantwana basuka besiyabhukutsha khona ngale ngenxa yokuswelakala kwama swimming pool becine begalula ngobuningi khona ngale so sihlezi silama cases amaningi okugalula kwabantwana ngakho ke bese sikhulume le local authority ukuthi kungcono amasuwa phonzi lawa efenselwe njengemadorobheni wonke ungaye emadorobheni wonke awelizwe uzathola ukuthi amasuwa phonzi avalelwe awethu ngapha ePlumtree Town ngafenselwanga le nkomo sikhuluma kunje zinatha khona phana idoti kubuye futhi kubulawe inyama lana ingene emabhutsha sithenga amathumbu engasahlambulukanga so sifisa ukuthi udaba lolu lulungisiswe yi-local authority kufakwe ifence
Umnumzana Richard Khumalo ngowenhlanganiso yabahlali iPlumtree Combined Residence and Development Association. Inkampani yetrega kobulawayo ithi isadingisisa imbangela yomlilo oqhamuke wachisa izakhiwo zayo kugatsha lwayo lwe-Monarchsteel kuCameroon kuleli dolobho. Umqondisi walenkampani umnumzana Patrick Mawovera utshele umsakazo we-ZBC ukuthi ubengeke achaze okuningi okwamanje andubana baqede uphenyo lwabo. Itrega ngenye yamankampani ambalwa alokhu esebenza njalo eqhatsha abantu kobulawayo. Amankampani amanengi avala ngenxa yokudilika komnotho kanye lomkhuhlane we-COVID-19. Usithamekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, kuyinto ebuhlungu nxa sisizwa ukuthi kube lokuqhamuka komlilo okwenzakale enkampanini enkulu kakhulu eyalapha ebobulawayo i-Trega abanye bathi i-Monarch kuyafana nekampani. Into esikhathazayo ukuthi nxa kuyukuthi kube lo monakalo omkhulu impahla ezilahlekileyo khonaphana kusitho ukuthi ikampani ukuze ivuke futhi izaba lokudonombela okuthile ngoba isilahlekelwe yimali eningi okungaba yimpahla okungaba yimtshina phezu kwalokho futhi bese sisiya ngapha ezisebenzini siyanazela ukuthi ikampani enkulu elabantu abaningi abasebenza khona abaqhatshiweyo kodwa ngenxa yaleyo kampani sokube lo monakalo njengalowo kwaba lokulahleka kwempahla kwaba lokulimala kwemtshina kusegcikeni ukuthi izisebenzi eziningi zingaphesa zigcine seziphelwe umsebenzi ngesizathu sokuthi lapha kade besebenza khona sokube lalo umonakalo engxenye njengekhampani enkulu enjengo-Monarch ingafisa ukuba ncinci kakhulu lapha sezikhale uhulumende ukuthi ngabe kule nje into enjengaleyo uhulumende layangenele ancinze ukuba naleyi khampani ivuselelwe masinya ngoba iyikhampani ebincetha kakhulu kwezomnotho welizwe incetha njalo lezi mulo ngoba niqhatshile abantu abasebenza khona abale muli esingama-extended families abakhayelekizwe incetha njalo aku-local authority khonapha ku-city council ukuthi iyikhampani ebhadala imali eziphezulu esingathi ngezemthelo ama-rates ukwenzela ukuthi i-service delivery benje sile themba ukuthi engxenye kuzalungiswa masinya izisebenzi engalahlelwa ngumsebenzi
khona nxa sesikhangela amankampani anjengawona lawo o-Monarch lamanye nje elokhu eqhatsha yini abantu abaningi.
Well, eqinisweni ukuthi eZimbabwe kathesi ezomnotho welizwe zimanga kuhle amakhampani amaningi eqinisweni ayaqhula abantu abaqhatshwe abasafani lezolo yebo kambi ikhampani njenge-Monarch ingenye amakhampani amalutshwana alokhu eqhatshile abantu esingathi thina ngabantu abaningi lanxa inani ngabe lehla kancane kodwa ngamakhampani esiwathembileyo kodwa nxa sesigcwala ke sesikhayela i-Belmont njengokuningi bayo eqinisweni ukuthi hhayi akulanto ekhona amakhampani amaningi sawavala amakhampani amaningi nayasebenza uzathola ukuthi sayehlisa izisebenzi uthole ikhampani yayilabantu abangama-4,000 kade sizwautshe uzathole lama-200 kube lezinye sezavala completely ungafika amakhampani amakhulu abanye sokuphonga ukuba nje ungathi kusezikwateni uthole laphana ukuthi ikhampani siyalisa out yaqa kunywa songeno indigenous bagcwala iganga lonke nxa kule industry lapha kobulawayo ivela isekho eqinisweni besikhangela ukuthi uhulumende okwaba le mzamo yedimafuli yani yakuqala ukuthi kuthiwa kufakwa izimali kwenzela ukuthi kuselwe amakhampani lakho kwakwazanyazwa u-government of national unity sakhona wedlula kwamakhonapho kathesi sola makuwezwakala kuphela sebecause okugijiswa kuthiwa yama-SMEs asithwa wrong kodwa-ke asebenzayo lawo uzananzela ukuthi asekhathi abantu abalutshwana labona kanokhona abasebenza iqiniso eliningi labo abaholi ngesikhathi le mali abayiholayo imali engelancedo okuthi ungayidingisisi ukuthi nxa sikhuluma i-poverty data line esikubo 39,000 zimdola ngenyanga khathi abantu abaningi vele la kwe-afina bafiki kuleyo mali so kuyajengisa ukuthi hhayi amakhampani eqinisweni akusela lutho olukhona abantu sebephonga ubambela khonaphana ukuthi kona abalutshwana ukuthi singenzani ngoba abantu kungelabo bangabamba khona
Umnumzana Ambrose Sibindi ngohlanganiso yesisebenzi iZCTU.
Yebo. Ntshaka kwamuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8pm. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sikhangela njalo ukuthi ukuqinisa kweziqondiso ezifakwe nguhulumende ngeviki edluleyo sokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphambanisa njani impilo zabatsha. Zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike
Ibandla le-MDCT liyala ukuveza imininingwana yomhlangano oqhutshwe ngumkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora lomongameli yamasoni Mnangagwa ngeviki edluleyo Leli bandla lisolwe ngabanengi ngemva kokubika kwephephandaba le-The Standard ngesonto ukuthi umnumzana Monzora ucele uMnangagwa ukuthi engavumeli kusenziwa ukhetho lwama-by-elections. Abebandla le-MDC Alliance bakusolile kakhulu lokhu besithi uMonzora kafuni kwenziwe ukhetho ngoba ekwazi ukuthi ibandla lakhe lizanqotshwa lihle libe yimbali. Sixoxele sikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube.
Udaba lwengxoxo nkulumo olwethulwe ngubaba uDouglas Monzora umkhokheli we-MDCT ludaba okukade lwavunyelwana ebandleni le-MDCT ukuthi yebo kambe ukhetho siyalufuna njalo silufuna lukhululekile ngezikhathi zonke kodwa alona ngokwalo lulodwa aluze lwaqeda zonke inhlupho zabantwana beZimbabwe kumele ngomva kokhetho silandelisele ngengxoxo ezizaletha izicazululo kwezemkhonomi welizwe ngoba abantu kabahlalisekanga kuhle kwezemkhonomi yelizwe isimo senzima wonke umuntu uyakubona wonke umuntu uyakuzwa kwezepolitics yeZimbabwe into kazimanga kuhle abantu bonke baya ubona njalo bayakuzwa kanti nje lenhlala kahle kaZulu jikelele hathi ayikho esimeni esipha ukuthi silizwe elikhululekileyo elizenzela zonke izinqumo ngempilo zazo ngakho ke thina njengebandla le-MDCT sikubone kufanele ukuthi sikalise lezo ngxoxo nkulumo ekuhlonipheni ke lezo ngxoxo nkulumo yikho singazange sifise ukuthi esikwethule kumongameli kuchaphaka emphakathini kungakabi lokutshintshana kwemibono phakathi kwebandla lethu laye umongameli welizwe ngoba lezi zingxoxo okumele ekugcineni kwazo zidonse bonke abantwana beZimbabwe baphatheke ngoba isifiso sethu njengebandla yikuthi sakhe iZimbabwe ethatha yonke imibono yabantu abakupolitiki yabantu abakunkolo yabantu abakungatsha zonke nje zempilo yethu njengabantwana beZimbabwe ngakho ayisiyo mfihlo ukuthi sikhuluma lohulumende
iphephandaba le-Standard libika ukuba uMonzora ucele umongameli Mnangagwa ukuthi engaze avuma kusenziwa ukhetho lwama-by-elections okuyinto esolwa ngabantu abanengi ikakhulu abe-MDC Alliance Yebo ikwa kucelileyo yini kumnanga kwa khononko?
Ash leli phephandaba lifana lomuntu nje ophosele umambule edamu wazibambela amadlamehlo wazibambela omankala wazibambela oxamu azikho nje inhlanzi yemambule nakhe ustandard abantu kabangithuselwa ngamaphephandaba anjalo abantu kabangadozelwa ekuthini balulaze udaba lwengxoxo nkulumo elolu osoluhlumile ngoba lolu daba olohlose uku leta impila kahle yabantu
umnumzana witness Dube isikhulumeli se MDCT seli kubonele na ukusemaphephandabeni inkundla yezim live ivika ukuba umkhwenyana kamgave umnumzana Simba Chikore Musawuni ufunyanwe emsulwa kucala lenkohlakalo ekade ebhekane lalo inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi isidumbu sowake waba ngumongameli wele Zambia umnumzana Kenneth Kaunda sizahanjiswa ezabelweni zonke zelizwe ukuze avaleliswe nguZulu kusukela mhlaka 25 kulinyanga kusiyafika mhlaka 5 ngenyanga ezayo. Songu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani boDube khona ngapho lenjani khona ngapho eAmerica liyaphila kodwa ngezindawo ngezindawo lonke abasakazi bama bahle sithandekile bonke ngeke ngiqedhe. Hey, hayi siyabona mphela awokhulumayo uLino Brown ngkhona lapha eMidrand. Hayi siyakubona lokho esikubona ngapha eZimbabwe mina mvile ekhaya izolo bensekhaya mbonile mina amapolice behamba ngemoto. Hawu uli kuroadblock uhamba ngemoto emapolisini futhi awudluli ungajiya nga 100 rand or 50 rand yumsebenzi abawaziyo ababekele emgwaqweni iroadblock le roadblock uhambe njiya 50 rand 100 rand 50 rand 100 rand 50 rand 100 rand ma uthi awunayo leyo mali imoto yabotshwa ukuthi ibotshelani awukwazi ukuthi yabobotshelwani ngoba uyabona amaphepha akwalileyo uli license yakho imoto isemthethweni konke kusemthethweni sibotshwa kweZimbabwe lokhwana i-corruption yaseZimbabwe izani uPF cabanga ukuthi uzokuyisikhathi sokuthi iphume manje embusweni sike sifake omunye mebhuza uzaba lotshintsho sike sifake omunye and then singakuvumi kathesi singamaZimbabweni sonke ngicelani ukuthi singakuvumi lokhwana okwayenziwa ngomgabe lokhwana ukuthi edliwe nguTsvangirai ebesithi ha-a kadliwanga lo vota akuphindwe futhi kuvote ha-a singakuvumi lokhwana lokhwana kwayenzeka lakhompa kumgabe akuphindi kwenzeke futhi singaphinde sikuvume mabengathi siphinde futhi bengadliwa bethi siphinde kuvote nabemfisa ukuthi wonke amaZimbabweni sikumele phezulu whether umshonayo whether umkhalanga whether umdebele whether umtonga whether uyini sisukumele sonke phezulu sile sithi athina sakuvumi lokho asisayi kwevota thina sesivotile sokukwanile ipresident lesikhethile ewinde noma uyine ngabantu abangu-10 edlule umnanga kakho ngabantu abangu-10 kumbe edlule ngabantu abangu-5 uyinile uyabuwinile anje ibhora ungatudlala ibhora ungatudlala ibhora olinga wina nge-1 nil akuthi ukuthi alidliwanga kuthiwa lidliwe 1 nil udliwe so yena ngonjani lo ongafuna ukudliwa 1 nil phela kumele endle evume ukudliwa odliwe idliwe kule game vele hayi asisayenzi lokho ukuthi hey kumele ube lamavota angaka inkundla uzwakwanisa ukubambila izwi uthatha uphathe izitamba asakungeni lokho thina sifuna ukuthi ungathi udliwe ngabantu abangu-2 phume esihlalweni anti udliwe udliwe la udliwe vele dliwe hey asukumele niphezulu sivoteni ngiyabonga inkosi kusisi.
Salubonani, salubonani, balaleli beStudio 7. Lo mbuzo la, ukuthi kungenxa yani uChamisa esithi yena nguye ongakwanisa ukulungisa izinto eZimbabwe. Uthweleni yena esibambe iZimbabwe ukuthi ingalungi. Ukuthi thina esaqalisa le MDC ngo-1998 wenziwa ama-scareway. UTsvangirai esithi nguyothwela amakhiye okudla okuvala lokuvula. Ngemva kweminyaka emibili emithathu ukudla wafalela imali yaswelakala nalamuhla. So kuliqiniso ukuthi abantu beMDC yibo abayenza iZimbabwe yaba worse. Yaswela imali, yaswela ukudla, izinto eziningi zaswelakala ngokuthi bona abeMDC bafuna ukungena esihlalweni nge-economy. So alike limbuzile uJamis ukuthi uthweleni yena okuyikho okubambe iZimbabwe ukuthi sihlupheke senze ingaka sigijima siye emazweni yena sithena ungakhulunywa la izinto zonke ziyalunga ngenxa yayo.
Awusani wanani, sani wanani kustudio 7 ebolisa nezihlobo zonke ezisendaweni ezithine. Ngithi ube siyazamana ukuthi sibambaneni kwenzela ukuthi ilizwe lakithi livuke kahle. Okhuluma ngumhulu lesifiso sokuthi ube ilizwe liyathathwa emandebeleni kusetshenziswa ibhoda le eyakhulunywayo. AmaNdebele bewodwa lamashona ebewodwa ngoba kuyoba nzima ukuthi amashona asize ngalutho kuzima. And siyacela ukuthi lo 2023 bengarobhi bengavotisi abantu abafakudala. Sizotry ukuthi siyevota ngobuningi kodwa bengarobhi phela, bevotise abantu abangekhoyo. Sicela ukuthi lamaphoyisa azobe khona abheke kahle ukuthi abarobhi na, ngoba silesifiso sokuthi manje iZANU-PF iphume sikhathele ngayo, ayisizi ngalutho. Okwayo babetshontsha kuphela izimali. Siyacela ukuba namanje iphume esihlalweni, asisayifuni iZANU-PF. ZANU-PF sikhathele ngani, akungeni neyinye engenayo uthwakazi or MDC. Sike sizame inye maybe ngalethu obungcono.
Nani ku studio 7 ndinjani basakazi be studio 7 labalaleli be studio 7, besicela lisedlulisele lo mlayezo esizweni sonke, kuze amakhosi akithi, induna zakithi zonke, kuze bonke abaphathelane lesizwe sakwaMthwakazi. Lo mbuzo ofuna ukuthi lisincedise khona, cela ukubuza ukuthi inkosi yakithi ifakwa nini, igcotshwa nini inkosi yakithi. Sesicela inkosi yakithi ifakwe ngokusemthethweni. Siyacela inkosi yakithi ukuthi igcotshwe ngokusemthethweni, lesizwe sibuyele la esasivele sikhona endulo. Siyacela lisibuze lisizwe. Ngiyabonga.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. UZulu wakwele Ethiopia ubevota izolo kukhetho uhulumende athi ngolwakuqala ukuqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Intathelizindaba yeVoice of America uHeather Murdock ubike ukuba ukhetho lolu luza ngesikhathi kulempi esigabeni seTigray kulelo lizwe. Abezomvikela kwele Nigeria benelise ukuhlenga abafundi abayisishiyangalombili kanye lababalisi abathathu abathunjwe kulelo lizwe ngolwesihlanu. Intathelizindaba yeVoice of America uTimothy Obiezu ubike ukuba abathumbi babafundi laba babulale abathathu. Abathunjiweyo bonke bafika phose ikhulu 90 njalo abanye abakaziwa ukuthi bangaphi. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden ubekhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ngobunengi ukuze bangene kukhefu likazibuse ele-Independence mhlaka 4 ngenyanga ezayo. So kuhlatshwe abantu abayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% ukuze ilizwe livulwe. ezikepa ingcwethi kwezempila kahle zithi lokho kulakho ukungafezeki nanku okwamanje sokuhlatshwe abantu abayisilinganiso samachumi ayisithupha lanhlanu ekhulwini 65% kanti sebebalutshwana njalo abazinikela ukuhlatshwa kulezi nsuku. Ingcwethi zithi abantu bengekela ukuhlatshwa umkhakha ohlasela ngamandla njalo obulala abantu abaningi owe-Delta variant ulako ukudala umonakalo omkhulu eMelika. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebesedlula izigidi ezilikhulu lasikhombisa 177 million, kuthi asebehlatshwe esivili njalo ingeyokucina sebengu 149 million. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Centers for Disease Control and Prevention, izigaba ezihambela muva ekuhlabeni abantu zigoqela i-Alabama, i-Arkansas, i-Louisiana, Mississippi, Tennessee kanye le-Wyoming. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi ama-state law Alabama, Wyoming and all the likes balama Republican governors who in fact have been on the forefront ukuthi bangancedisi or ukufaka ama-infrastructures ancedisa abantu be-state yona leyo. Singabona ama-states amaningi they have involved i-National Guard, ama-churches, i-administrations lama-cities ukuthi banikeze abantu lokho kubatshengisayo ukuthi i-COVID is not the mark of the beast and all these other conspiracy theories.
Umongameli Biden wathi abantu kumele bahlatshwe ngobunengi ukuze kuthi kusiyafika usuku lwe-independence mhla ka-4 ngenyanga ezayo ilizwe libe selivuliwe. Ubona lokho kungenzeka yini inxa sikhangela abantu asebehlatshiwe okwamanje?
Ama-numbers angikhona kathethi lokhe engathiwa they are on the other side of the chart abafuna ukuthi zibe khona at 70%. Into ehluphayo mnumzana Nkomo is you cannot tell human beings what to do. A lot of times umuntu uzakhetha into afuna ukuyenza ngoba they have the belief ukuthi they have the freedom of rights and the freedom of expression. And siyabona ukuthi amanye ama-communities njengama-Mennonites, ama-Amish and all these other Christian groups vele they've always had a suspicion over i-vaccination, the prenatal care before igciwane le-COVID. So there are a lot of conspiracies plus cultural norms as the impeder i-success yokuthi umuntu wonke a-vaccinate.
Esigabeni sakho ngapho umi njani umumo, bayahlatshwa yini abantu?
Lapha ngikhona e-Ohio uGovernor uDeWine usefake i-Vax-a-Million competition ukuthi every Wednesday for 5 weeks umuntu oyedwa uzawina $1 million umuntu omdala, then abancane bayawina a scholarship for life. So ngiyabona abantu ngathiwa bayachuchisa ukuhamba kuyohlatshwa either i-Johnson and Johnson, le-Pfizer or amanye lawo Moderna for right now. But lathi lapha e-Ohio I think we are around 60-something% with the first shot kuphela.
Umnumzana Tim Moringayi isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangu-416 belomkhuhlane lo. Ibandla le-MDCT liyala ukuveza ukuthi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora lomongameli Mnangagwa bakhulumene emhlanganweni abawenze ngeviki edlulele yo inkampani ye tracker ithi isadingisisa imbangela yomlilo otshise ifekitali yayo kobulawayo kuthange. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.